Sombona zani indaba leyo kuba lomkhokhelo omutsha. Indaba mele bayixoxe bekhulume ngayo ngoba uma bezelifike ukuxoxa bekhulume ngayo ebantu bengenzani. Bona kuzahlupha kusasa abantu bazadinga ezinye indlela ukuthi baveze ukungathabi kwabo. Ngiyakwazi ukuthi i-Congress yabo ayikho kathesi ngo-2016 kodwa la kathesi nje njengoba kube lokhetho eduze ke bokuqathe ukuthi bekhangele ukuthi abona le-leadership renewal.
Kwamanye amazwe afana le-South Africa siyabona ukubana ubukhokheli buyachiyelwana kodwa eZimbabwe kathi kuyini okwehlula?
Kulezi zathu eziningi iZimbabwe ayikafiki singathi ezingini elifana nale-South Africa okuqala ngasikhayela idaba lani lokunikela abanye abantu i-leadership. Kodwa abanye lapha abamsekelayo uChangirai bathi bengathi nje umkhokheli kathesi kuzaba nzima ukuthi bathole omnye umkhokheli owaziwa ngabantu ngendlela aziwa ngayo. Kodwa mbona zange uqathekile ukuthi bebonisa nakhona lokhu uma bezatshintsha umkhokheli behle bekwenze kathesi abe le 5 years ukuthi abantu babemazi umuntu wangkhona. So kulezi zathu eziningi ezitshiyeneyo ngeke saqathanisa nje sithi okwenzakala e-South Africa kungenzakala e-Zimbabwe ngoba umumo we-South Africa ufana nele Zimbabwe but at the same time le MPC layo amelanga ifana nele ZANU-PF ukuthi sicine singasaboni umahluko phakathi kwe ZANU-PF le MPC kumele be nomahluko. Bengathi umuntu ophisana labo i-CIO kumbe i-ZANU-PF kumele bemlalele la umjuri labanye bona laba bakhuluma njalo.
Ibandla le MDC lona lithi amaphikisana lakho yikuthi kabafuni ukuthi abantu baye emaphephandabeni kodwa bafuna indaba le ikhulunywe ebandleni. Uthini wena lo?
Kuliqiniso lokho kodwa ukuze umuntu ezihambe ephephini namnye bemangali ukuthi bayebesame njani ke kokutshengisela yena ukuthi kule baxoxisana yini phakathi kwephathi kumbe kunjani. Ke bokuqatheka ukuthi bexoxisane within iphathi yabo bese bebonisana khonaphana. Kodwa umuntu nxa ezaphuma phandle ke bekutshengisela ukuthi nxa ilakasuthi sekanga ngokunye kumbe ngama-channels aphakathi amnika ngechance